o e indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kuNhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhathwa abantu bangaphandle, icala lengapha ningathi kwankona usedevolver. So uma bedevolver bevuze beqhathwa abantu bala, so these guys ba justify uma besole ukuthi kunindaba kuletha abantu bangaphandle.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abushiwe kobulawayo namuhla ngemva kokutshengisela ehoteleni ye-Rainbow.
Sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliamente, ngakho bambopha nje bemthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election.
Amapholisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla le-MDC awedale lephalamende amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya lo mnumzana Lloyd Mukapiko. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sileqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namuhla abophe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye ngemva kokutshengisela ehoteleni ye-Rainbow esola ukuqhatshwa kwabantu abasuka phandle kwakobulawayo kuleli hotela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abalisa uThembisani Mfulungashi Mpofu, uRodney Ncube, uSthenyoni, uMarshall Sibanda, uElton Komo, uLusi Maphosa, uNkosinathi Ncube, uKillian Masuku, uMthabisi Thomas, uMqondisi Sibanda, loIphithule Malahleka batshengisele ngemva kwemini enkulu behlabelela bethwele amagwaliba bethi bacela ukuba abanini bewetela eRainbow Hotel ekobulawayo ikhathe abantu bedolobho leli, hathi abasuka eHarare ababekwa befike namuhla kulabanye abasendleleni. Ngemva kwehola betshengisela, amapholisa ahlomileyo awe-support unit ahle aphuthuma ababopha aya labo ebulawayo Central Police Station, okulokhu kungacaci ukuba calabani abalidalileyo. Umabhalane we-ibhethu likaZulu, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, uMnumzana Mbuso Ofuzwayo usole kakhulu ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party, ethi ilungelo labo lokutshengisela elikusisekelo sombuso lephulwe nguhulumende.
Luncindezelo olubi esingalukhangelelanga ukuthi elizini likhululekile lapha ama-citizens okuzithe bonakalise lapha engakhululekanga bephinde bebotshwe. Mbona ngazathi u-Emerson konke ayekutsho ukuthi khona i-new dispensation, new order, i-order endala yona lena kaMgabe, ngoba kula mahluko. Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhathwa abantu bangaphandle, icala lengapha ningathi kwankona usedevolver. So uma bedevolver bevuze beqhathwa abantu bala, so these guys ba justify uma besole ukuthi kunindaba kuletha abantu bangaphandle.
Umnumzana Big Boy Ndlovu uthi ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party kumzwisa ubuhlungu.
Nxa kathesi kulethwa abantu from Harare, kuthiwa abantu babethu basebenze ngapha, ngoba asingeke sibukele into ezinje zenzakala. Yikho lapho okuqalisela khona udlame, ngoba abantu babethu bayauyawuthola ngapha umsebenzi. Nxa kusenziwa i-tendering kuyimisebenzi yakobulawayo, ama-tenders ayenziwe kobulawayo, hayi khona ukuthi ama-tender kobulawayo ayenziwe Harare.
Osakhulayo wakobulawayo uBrighton Dube uthi ulusizi kuleli dolobho sekuqhatshwana ngokwazana
angisebenzi ngihlale enkulumani 12 yilo mama akabone emehlweni khonapho kukhangele mina udadewethu wasuka wayakwenda kwenye indoda so manje yonke imuli ikhangele mina khonapho ngiyadinga ukuthi ngidinga umsebenzi ngisebenze ngincedise endlini khonapho umzali engaboni ukuba yintanda nokubuhlungu ngoba ngiyadinga umsebenzi ngithi ngihambe emakhampanini kuqhashana ngokwazana
ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga usole kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe ethi uhulumende kahloniphi ilungelo loluntu
ubuhlungu nje khona ngiyabonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli vele iconstitution ngoba iconstitution yanikeza abantu ilungelo lokubhikisha lokuhlola ngifuna abantu bakithi bacabange nje bazwisise ukuthi nxa kuya-importa i-labor kulabantu abakhona lapha kobulawayo abangasebenza umsebenzi we-tiling umsebenzi we-painting we-renovation kusho ukuthi thina kasibonwa vele njengabantu singama-second class citizen ikho ngitshoyo sizwa ubuhlungu kodwa kasazisime vele sizaba siqhubeka siya phambili until kuze kulunge
iziphathamandla ze-Rainbow Hotel azithandanga ukupha imibono yazo ngokutshengisela lokhu bethi intatheli zindaba aziyebuza abemthwakazi Republic Party amalunga emthwakazi Republic Party athe loba angaze abotshwe azaqhubeka etshengisela insolo yawo isenzo sokuqhatshwa kwabantu abasuka eHarare ukanti kobulawayo akhona amankampani labasakhulayo abangasebenza leyo misebenzi eqhatshelwe abantu abasuka phandle kwedolobho ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kusenjalo amapholisa aphinde yabopha njalo amalunga ebandla leMDC edalele parliament amabili abalisa umnumzana settlement Chikwinya omela imbizo kanye lomnumzana Lloyd Mukapiko omela iRedcliffe ababili laba bake babotshwa njalo ngozibandlela besetheswa icala lokubangela udlakela kodwa babuya bakhululwa baxwayiswa inkantolo ukuthi bazinikele kabili emapholiseni ngeviki ngokunjalo iMDC ithi uChikwinya loMukapiko babotshwe ngesikhathi besemapholiseni akukazakali ukuthi betheswa cala bani ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi amanye amalunga ebandla leMDC ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Kuza njalo ngesikhathi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi zimkhuthaza ukuthi amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamabutho. Inhlanganiso lezi zithi njalo bonke abaphatheka ekubulaweni ekutshayeni lekudlwengulweni kwabesifazana kumele bajeziswe. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda. Yena uchothoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza amalunga eMDC.
Okubuhlungu ngale ndaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa uSettlement Mhlanga abotshwe khona akuzange kube khona ukuvama kokutshengisela ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani kodwa sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliamente ngakho bambopha nje bemthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthathela isikhundla sakhe sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by election ngemva kwalokho bese besebenza iqiniso ukuthi bayachila bantshontshe iParliamentary seat eka-Honorable President Chikwinya lomnyaka.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele umongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini umnangagwa?
Akusecekela ukuthi uPresident Mnangagwa udaba lokuthula akalwazi, ujwayele ubudlwangudlwangu lokubuthwa kwabantu njalo. UPresident Mnangagwa uyamesaba uPresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho uzabelokhu ezama ukuthi ebelokhu ebopha abantu ebhethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje. Kodwa lokhu akulakulalela okuzenziwa nguPresident uMnangagwa. Ngibona ngani sokusalele iSADC le-African Union lezinye iy'nhlanganiso zaphansi emhlabeni efana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abosathe kulabo AU basese lomsebenzi abangawenza-ke lapho. Siyabona ukuthi alangena amalutshwana alandelayo kuza kuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC mhlawumbe uzathatha inyathela kumunyawo olutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababalisi bathi inyathelo elizanywa ngokhulumende elokubabambela iholo phezu kokukhalala umsebenzi kalikho emthethweni. Bathi njalo lokhu akusoze kubenze babuyele emsebenzini. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukubengezelela iholo. Kubika uGibson Bebe.
Umphathi ntambo ogada lezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission umnumzana Vincent Wungwe wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi basole kakhulu lesi sinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafika Jowu uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho, ngakho akulambalisi omele abanjelwe iholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct the money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokho akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali kuphela nxa ukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa-ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu. Nxa lingazwanananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UJowu uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimele ababalisi.
The other issue is that we have a labor.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi sile ngxabano lomqhatshi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu le-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhatshi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. Kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende ezefuna ukubabambela iholo. unkosikazi Fishe Nkomo ongomunye wababalisi abakhalela umsebenzi uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengababalisi sesiphakathi laphakathi thina sakwazi ukuthi senze njani ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambi emsebenzini iyazikhiphela izimali ngathi association nesithi singahambi emsebenzini manje asisakwazi ukuthi siyenze njani sesisakuthi singabe silokhu singahambi emsebenzini wakhona izimali zethu ziyakhitshwa zona zivele zizincane.
Kodwa abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi badaniswa yikwethuselwa okwenziwa amalunga abo ikakhulu emaphandleni lapho intsha ezombusazwe ibonakala isezikolo ihlukumeza ababalisi ukuthi babanikeza amabizo alabo abakhalele umsebenzi. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi emaphandleni bephulelwa ilungelo labo lokukhankasela iholo elingcono.
Esesihlane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezihlukeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye ke labo kansela lani kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebese babethusela babatshengisela ukuthi labo abazakuthi bangaze beza emsebenzini bazakuza bazobadonsa ngamandla langodlame. Lokhu sokutshengisela ukuthi ezombangazwe sezilokhu zinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali. Ngalindlela ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethwe kakubi zibe zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo.
Uqhubeke ethi uhulumende usebenze umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngehola lesikhombisa lapho ababalisi bazaveza imbono yabo ngodaba lolu. Lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Live Talk lamhlanje sikhangela inqabanqoza eqhubekayo elizweni egoqela ukutshabalala komnotho lokuhlukuluzwa kwabantu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silifake kuhlelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke namuhla elubhekise kwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union. Lokhu sokudale inkulumo yokuthi vele umanyano lo uphathisa ngani nxa ungasoze ukhulume ngokubulawa kwabantu eZimbabwe ngamabutho. Kubika uChris Gande.
Umanyano weSADC uke wangenela kudaba lweZimbabwe ngomnyaka ka-2008 okwabangela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Kodwa kathesi umanyano lo kunye lowe-African Union uzithulele ngodaba lweZimbabwe olukhanya luqhubekela phambili lusiba lubi. Ophatheke kwezombusazwe uMnumzana Abednego Bebe uthi inhlanganiso lezi kumele ziqale ziphiwe ubufakazi bokuthi impela ilizwe lilodubo andubana zingenele.
Ngesizathu esifana nayo ngibone ngani ke lezi nhlanganiso ukuthi ziacte kwafanele ukuthi kube lalokhuyana okupha khona lubizo ukuthi sesilohlupho lapha eZimbabwe sikhangelele ukuthi isinike uncedo lethu. Njalo futhi inhlanganiso ezinjengalezo-ke azikwanisi ukuthi zikhulume zingazange zihlangane. Ngezinye indlela kutho ukuthi-ke kufanele kube nomuntu ozaba nokusola ozakhulumisana nalezo nhlanganiso ukuthi-ke kulo hlupho olunje eZimbabwe abanike okuthiwa ngesilungu ngamafeta.
Okhokhela umanyano weSADC ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula uRamaphosa uthe akula nkinga eZimbabwe njalo izijezise zenotho ezafakela ilizwe kumele zisuswe. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Inkinga yeSADC babugandi ukuthi iphethwe nguSirele njengo-chairperson
ama sanctions lawo akuthiwa kawasuswe akasho ukuthi okuqala nje afike kanjani. Ama sanctions afika ngoba laba bantu bezano babeshaya abantu, babethosha abantu, babebulala abantu. Umhlaba wasusithi ikakhulu amazwe aseEurope neAmerica asingeke sisalivumele ukuthi lingene kwawethu amazwe uma ngabe ukuthi liphatha ngalesimo. Kodwa uSireli njengo-chairperson weSADC uya phesheya aye kuthi awasuswe lama sanctions.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi umanyano weSADC ukhanya ungamukeli amabandla asacathulayo lanxa ayabe elosekelo lukaZulu olukhulu. Ngesizwe imbono kaNkomo ngalolu daba.
Kuke kwaba khona into eke yahlongozwa la kwiSADC kakhulukazi ngoba bekhala ngayo ukuthi amaphathi akhiweyo amaphathi amatsha ngamaphathi ayizakhiwo zaseEurope ayizakhiwo zala mazwe esingathi phecelezi ama-former colonialists alawa mazwe. So bakha into eyimbumba ukuthi kumele bencedisane ukuzidefenda ngoba nanku amazwe la ayebakolonizile asefuna ukuza esebenzisa abantu ngaphakathi emazweni abo. Kodwa kungelona iqiniso leli ngoba abantu into okubenze basukuma yikuthi izinto kazihambi, awekho amathuba emsebenzi. I-Afrika yikontinenti ekhungethwe kakhulu yintsha, intsha kayisebenza, awekho amathuba omsebenzi. Imnotho imile ndawonye, inkohlakalo, i-corruption ikhule ngendlela eyisimanga. Okuyikho kwenza ukuthi abantu abanezimali bexwaye ukuzofaka imali zabo emazweni amaningi ase-Afrika.
Ukubulawa lokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokunye ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe kukhanya kungananzwa yinhlanganiso ye-SADC leye-AU. Sibuze omela isigaba seBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuthi udaba lweZimbabwe aluqakathekiswa yini zinhlanganiso lezi.
Ngokubona kwami ayisikho ukuthi lolu daba kayisilo daba olumqoka kuSADC la ku-African Union. Ngokubona kwami bayakubona labo ukuthi khona lokho okwenzakalayo kumqoka. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani kungaba izinto ezimbili kumbe ezintathu eziyizo ezingasiqondisa ukuthi kanti kungani iSADC le-AU ziresponda ngalindlela ku-problem yethu yaseZimbabwe. Okokuqala, I think siyakwazi ukuthi kujwayelekile ukuthi iSADC le-AU bajwayele ukuthi babe ngabantu labana abangafuni ukuzwakala bekhulumela phezulu besolana. Angiyakholwa isizathu ukuthi ubuningi babo labo emazweni abo ungani independence le-democracy yakhona ekhona ungani kayikho kuhle.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa esemhlanganweni we-African Union ngumnumzana Kembo Mohadi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguChris Gande.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo was a Friday lamhlanje sihamba leqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka etsholotsho njalo abahlabela umdumo werumba. Kubika uEzra Chisa Span.
Aleluya! Yakuleke kamenda kokuzo.
Ichibilika ngumdumo osuculwa ngabahlabeleli abaningi kakhulu esigabeni sePlumtree Cholojo. Namhla siphansi khona le kwele Cholojo.
Sanibonani vingileli kubo bonke abalaleli. Igama lami nguBlessing Luphahla ozalwa endaweni yakho bonke, endaweni okuthiwa kuSiphepha. Mina ngicelela iqembu okuthiwa yeza kubo bonke Parental Bliss elile album lesihloko esithi Axolisa featuring uThandiwe Dadewethu eli recorde ngonyaka odlule ngo-2018 album yalo yakuqala esifishare khona umqolisi Mr. Bones.
Iqembu leli alasikhathi eside labunjwa.
Iqembu lisungulwe ngo-2016 kodwa ngobunzima bezinye izimo nabathi sihlangana naso laze lazoyenelisa ukurekhoda ngo-2018 ngoJuni. Ikho lapho i-albhamu ephume khona kuba sasesikwazi ukusebenza amashow wonke siwayenzela eJohannesburg ngokuhlukana kwezindawo nje lapho izindawo esabe sibizwe khona. Kwezinye indawo sabe sisenza ama-road shows, ama-promotions endaweni ezifana nakuma-parking nje kulapho esitholakala khona lasendaweni ezija kubo-hip hop theater iwama-live show esiwadlala khona.
Oza Friday mlaleli si chibliga lesga bonke kuhle phela ukuthi lisaqadula kunje nje litholeke abangaxhasana lani emsebenzini wenu ke lo mfana kaluphasa.
Abefuna ukusithola siyatholakala eJohannesburg endaweni esikhulu eCosmos City. Kakhulu kakhulu nje bengasixhumana lathi kuye naleyi namba engibizileyo lapha phezulu. So yikho singathi sitholakala khona kodwa kakhulu abafuna ukuncedisa iqembu singatholakala nje sincedisaneni.
Lonake leli hlakathe bangalithola ngapi? Kukanti abantu bangalifuna ukulibona balibona ngapi?
Ingoma zethu sitholakala khona lapha kithi. I-album lethu leli lama ama-album awu-7 kusho ukuthi amabili yikho lapho esafeaturisha khona umxolisi Mr. Bones. Then ama-elada rest i-5 achulwa yeza kobonke.
Chai Katulo, Tundu Tuli. Put up with the Pelan program, the lady. Let's get Pelanes Gabonke. He know it can be with Lalo, which hello, Hosa. Oh, the Friday. The Pelan Pelasso to Eli Chugela, he come along with the Chisa Spanda, ask Tibligani, Sibona, and what is I?
Waza Friday ngezika bonke lezo behamba ke letha ilidala uEzra Jesus Panda singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namhla ngemva kokutshengisela eRainbow Hotel. Amapolisa aphinde abopha amalunga MDC amabili edalela ePhalamende, umnumzana Settlement Chikwinya lomnumzana Lloyd Mukapiko. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamile inkomo matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.